Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtoka zomuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesine mhla ka 8 lwezi 2018 igama lami ngukips dube endabeni zethu lamhlanje kubhubha abantu abangamajumi amane lasikhombisa 47 engozini yomgwaqo kwele Zimbabwe
ngiyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi singasola abantu sithi hayi yi-human error ngumthayeli oyabe ephambanisile kodwa phela nakho kasizameni lathi ukuthi khona sakheni imigwaqo wethu
abantu bakhala okumangalisayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe
ngisematrakini la ngakhangela kathi imoto amatraki adlula bhedeyi eboda lapha e-Bedbridge la for example afike emiswe laphana kufakwa kungimthetho okuningi umuntu okusizayo uba ngathi kumbe kake ufuna ukubhadala ukuthi wenze lowo msebenzi
umongameli Donald Trump uthi lokho onguye obusayo loba ibandla lakhe liguqwe okumangalisayo kukhetho lokudinga amalunga e-House of Representatives.
This election marks the largest Senate gains for a president's party in a first midterm election since at least President Kennedy's in 1962.
Ukhetho lolu ngolokuqala ukuthi ibandla likamongameli lithole izihlalo eziningi kudale le-Senate.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabantu abangamajumi amane lasikhombisa 47 abafele engozini yokutshayana kwamabhasi amabili eRusape izolontambama. Amabhasi la ngeye Smart Express le Bolt Cutter njalo amapolisa athi angqikelane ngamakhanda. Inani labafileyo libikwa lilakho ukuqonga ngoba kulabantu abaningi abalimale kakhulu abasesimeni esibi ezibhedlela. Untungameli Gomo weStudio 7 uqoqe lo mali weBhinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda othi uhulumende kumele alungise njalo aqhelise imigwaqo.
Ngabe khona kuthiwa khona imigwaqo yethu ijuwalayo iyileyana eyokuthi imota nxa ziphambana ezivela phambi kweyinye eziphambana aphambana layo ethole ukuthi mhlawumbe esenta lapha asomzila nje odwetshiweyo kodwa kule bange sokuthi ezinye zihambela ngapha ezinye zihambela ngale kuba nzima ukuthi imota zenze ama-head on zitshayane amakhada. So-ke ye ngiyakwazi ukuthi kwesinye isikhathi singasola abantu sithi hayi yi-human error ngumtshayeli oyabe ephambanisile kodwa phela nakho kasizameni lathi ukuthi khona sakheni imigwaqo wethu ngendlela eyakwenza ukuthi noma umtshayeli ephambanisile singalahlekelwa zimpilo ngendlela esilahlekelwe ngazo. So ngokubona kwami imigwaqo yethu incane kakhulu, imigwaqo yethu mibi. Khonapho kanye asikabikwazi njengoba amapholisa esitsho ukuthi asazama ukuthi ekhangelisise ukuthi kungabe kuyini okubangele le ingozi. Kwesinye isikhathi ungamangala ukuthi uthole ukuthi omunye walaba abatshayeli mhlawumbe bezama ukuvika igodi elisemgwaqweni wangena kuleni yalomunye ovelela kwenye isayidi bayabetshaya. Konke kubuyela emgwaqweni yethu. Ngabe siyazama ukuthi sisebenze silungisise imigwaqo yethu ibe imigwaqo yokuthi nxa abantu betshayela lo yenza iphutha engaqeda impilo zabantu abaningi kodwa kathesi omunye angaziyenza iphutha nje noma elincane okunganani kuyachitheka igazi lapho kusuka kube yiproblem.
Kodwa uyakuvuma ukuthi abatshayeli labo basuke begijime kakhulu?
Lelo liqiniso. Ngiyakuvuma ukuthi kwesinye isikhathi ukugijima yikho okubangela ingozi. Lokho kukhona kutholakele kuma-investigations ake ayenziwa ngemva atshengisa ukuthi hhayi kwesinye isikhathi i-ED yiso esicontributa kakhulu engozini lezi esikizo. Kodwa phela anti abona ukuthi i-problem esiba layo njengoba ngisitsho Nkomo, imoto ezihamba ngazo ziyagijima. Abantu bakhona labo nawe unjenje awungeke wafuna ukuthi ungene ebhasini ehamba ngo-60 km an hour. akekho umuntu ofuna ukuhamba ngebhasi ehamba embijana embijana. Abantu baye befuna ibhasi yakwenza ukuthi at least befika lapho abaya khona, benza amabhizimusi abafuna ukuwayenza, bebuyele lapho abafuna ukuya khona. Hatshi ukuthi abantu bayafuna imota egijima kakhulu, baye bengafuna imota egijima kakhulu, but baye befuna imota at least etshengisa ukuthi ngabahambisi lapho abafuna ukuyafika khona, bekwenza abafuna ukuthi bekwenze bekuphethe. So ukugijima, yes, it's part and parcel of the problem, but ukugijima basoze beyekele ngoba imota lezi abantu asebehamba ngazo kulezi nsuku vele iziqhubu zakhona ngeziphezulu. So kufuze ukuthi sizilungisele lezi zimota imigwaqo ezilingeneyo eyakwenza ukuthi nxa behamba behambe kuhle, noma begijima kodwa bengakwanisi ukuthi behlangane lezinye izimota abaphambana lazo.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umeli weBhinga North edala lePhalamende, sixoxe laye ekuBulawayo. Labanye abantu abasola kakhulu okwethulwe ngumnumzana Kane Matema, umphathintambo wendaba zasekhaya, othi amapholisa azathwalisa nzima amalunga ebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa angatshengisela emigwaqweni. Bathi isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe siyabavumela ukuthi batshengisele emgwaqweni. USithandekile Mhlanga uxoxa ngodaba lolu lomnumzana Reason Masiza kanye lomnumzana Khumbulani Ncube. Uma siza usungula lolu daba,
akukho kahle bazama ukwethusela ukuthi bebuse ngobundlovu kayiphikiswa, baqhubeka lapho kugcine khona umgabe. So leyo nto kumele ukuthi iphele, kodwa abantu mabengasatyiswa ikhona lokhu, njengokuthi ngombuso kaSmith abantu abazange bebe le ndaba ukuthi amathiwa ayesethusela abantu ngembobho, kodwa balwa balwa ngokubelwela uhulumende wencindezelo waze wawafu wabe lenkululeko. Namhlanje sihlukuluzwa izanu sizalwa, kodwa sifika ngokuthula sitshengisela beze begoba uphondo, ngoba namhlanje umnotho siyawubona uyawa. Into abayikwanisa ukuthi beyilungise, asisela mali esebenzayo elizweni. Ilizwe lifile, ngitsho le-infrastructure yonke iwile. Sokufela ukuthi abantu bese sokho ngeke size sife, kungangcono sife sibulawa yuhulumende wezani. Kodwa lokho sizakwenza sitshengisele. Mina ngithi akuye phambili kutshengiselwe, kungayethuselwa ngomathema laba asebesikhomba ngomunye bekhomba i-MDC bethi ingatshengiseli. Akuqhutheke kutshengisele sisa.
Hayi, kulungile, sibongile kakhulu umbono wenu mnumzana Masiza Sifanda.
Ngiyabonga kakhulu, libe langelihle.
Mina ibizo lami Khumbulani Ncube, ekhaya mvela eBhinga eZimbabwe, esiyadinda esigabeni sekitete. Hayi, mina indaba ye-MDC lombuso weZimbabwe amboni kufanele ukuthi ngabe abantu nxa bedemonstrate besola abakusolayo maqondana lombuso kahulumende okhona eZimbabwe, amboni kuqondile ukuthi ngabe bayethusela, ngabe bayachaya nxa ukuthi baye besola maqondana lempilo zabo, ukuthi baye bekhangela ukuthi bephile ngcono. Pho uhulumende nxa esebuya esola imbono yabantu, mbona kungalunganga. Kumele ukuthi ngabe nxa enguhulumende oqondileyo olungileyo eyamukela imbono yabantu kwenzela ukuthi alungise ilizwe ndawonye labantu. Nxa ukuthi amandla ombuso kahulumende okhona uyabe wathethe ebantwini, pho nxa sesola elokho okuyakumela ukuthi abantu okubonwa ngabantu, uyabe ngasenguhulumende wabantu, uyabe senguhulumende wemuli yakhe. Ngenxa yokuthi uhulumende nguhulumende ngabantu, asohulumende ngokwentando yakhe. Kungakho uhulumende kumele ukuthi elandele imbono yabantu, ezwe izikhalazo zabantu, kwenzela ukuthi abantu bemsupporte.
Lo ngumnumzana Khumbulani Ncube, umlaleli weStudio 7 oseGaborone kweLebotswana. Sizwe njalo lo mnumzana Reason Masiza Sibanda ubekhuluma ekwele South Africa. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namuhla. Iphephandaba leHerald libika ukuthi izisebenzi zikahulumende zithi sezifuna ukuhola amadola eMelika athi ama-bond notes angemukelwa ngabanikazi bezitolo. Bathi kabafuni njalo ukuhola kusetshenziswa ama-RTGS. Iphephandaba leChronic libika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa utshele abanye bakhe kwele Guinea ukuthi izwekazi le-Afrika lizathuthuka nxa inkokheli ingasebenza ndawonye. Iphephandaba le-Newsday libika njalo ukuthi inkampani ye-Wange Colliery
isimiswe ukusebenzelana leZimbabwe Stock Exchange kulandela ukubhidlika kwayo osokuvuselelwa ngabantu abakhethwe nguhulumende.
Zwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhuthwa yileli thuba. Okunengi kuyalandela.
Le iStudio 7 lisuzwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Soke isikhathi senu kwamanje ukuthi like liyethule lani phela ongani liyafisa ukuthi lisitshele khona. Olakho ke esifubeni sakho ulakho ukuthi usitshele ukuthi phela kwenzakalani endaweni yakho. Nampa abanye abantu abasithumezele imilayezelo yabo. Ake sizwe ukuthi bathini.
Mina ngu-Eke Moyo, ngihlala eGwanda esigabeni seNkhwane. Silohlupho lwamasela abatshontshe izifuyo, inkomo lembuzi. Sebethatha nje isibaya sonke bechiye umuntu engelalutho, amanye amasela azakala kulanto eyenzakalayo.
Igama lami nguSolomon Kanyoni lapha South Africa eJohannesburg. Yabona into ehlupha ekhaya, into engathi mina ngibona ngathi yahlupha indaba yokuthi ungabheka uhulumeni wethu ukhala ngemali, kodwa nje abantu abakwenzayo on the ground into abayenzayo yabona uyamangala ukuthi abantu labashiwa baneproblem yemali, bafuna imali ingene ekhaya isebenze loba kumbe nje angazi into abayifunayo. Ngoba ungabheka kathi itesi ngisematrakini la ngakhangela kathesi imoto amatraki adlula bhedeyi eboda lapha eBedbridge la for example afike emiswe laphana kufakwa kungemithetho okuningi. Umuntu okusizayo uba ngathi kumbe kake ufuna ukubhadala ukuthi wenze lowo msebenzi, ama-truck aza kuma i-day 2 days or so on, delay business. Yabona, a delay business ungabheki lo leyi-one lapha ingenisa imali efika kubo over 2000 rands of which ungakhangela i-TIP ukhangele ilokuze le ikhuphoni le ama-target leli le nto ezinjalo. So over 2000 rands imali engena i-truck eyi-one ukucrossa mayikuthi yeZambia, yabona. So-ke manje into enjalo inkampani eziningi sezikhetha ukungena usezindlela yeButswana bebalekela lawo ma-delays, right? Imali ebefuza ingene isebenze uhulumeni ongelamali imsebenzeli. Kathesi sisebesekabeshabe efike kaZungulu ingene Livingstone sesithi sebebalekela iZimbabwe. Why bona bengaboni indaba leyo nje ukuthi makuyuthi i-shortage of manpower, beemploye abantu abaningi. Bebona ukuthi abantu laba i-truck yonke engenayo ngishima leZimbabwe. Right, imagine makuyuthi ilingenisa 10,000 ama-truck ngelanga ayadlula by 2000. Imalini? Imali ayiye uthenga imithi abantu bethola imithi esibhedlela. Abantu abasokolayo ayikusebenzela abantu imali yona leyo, right? Ngathesi nje njengoba selibalekelwa ama-truka la ngisebenza manje fuze ngiyeshezi ngekhongo fuze ngibefuze ngingene neZimbabwe sesiyane ngale egangeni le ngoba nje bathi eZimbabwe kunama-delays, yabona. Kuyabe kuphonga umiso ungabona ma-crossa e-South African side eZimbabwe ngale it won't take 30 minutes ungaye eZimbabwe befuse 10 hours one day umi lapha kumelwane amahofisi abamaningi ayafuze kwenziwe into eyi-one kube nabantu ayi-5 ungena lapho ephuma lapha ungena pha kulokhu yenziwe umuntu oyi-one. A simple thing into edlula ku-transit ayiye eZimbabwe iyale, yabona. Bakwenzelani okwinto okunjalo? Abafundi nje kwamanye amazwe ukuthi benze into ezabenzela imali, yabona. Yinto esikhala ngayo ukuthi kanti abantu bebekhaya kuthiwa kula mali into ehlupha eZimbabwe i-competence, hatsho ukuthi uthi ilizwa ila mali
Ah, imali khona kodwa abantu abayibamba imali ukuthi abantu bakho abafuna ukuthi bethathe imali bese bezijontshele nje. Yeah, isikhalazo sami ngathi wale afikisa isikhalazo leso kube yimbe ku live talk sikhulunywe isikhalazo leso kube nomuntu olawa wabona abantu bakhulumela uhulumele sibabuze thini imbuze enjalo yabona bakhanya imali kodwa imali abafuthi bifa imali ingini bafaka imithetho ezawenza ukuthi ngakhona ukwenza ibusiness amanye amazwe khaleswa missi business yabona abantu sebaleka abantu afuze banikeza imali sebaleka sebethetha ama routes arong ngenxa yokuthi nathi simisa izinto limiselane vulelana amatraki edlule ayadlula nje linikeza imali hey bantu.
Sabonga kakhulu ke. Sicela ukuthi lisithumezele imilayezelo yenu lingakhohlwa phela iWhatsApp number yethu 012024650318. Lithumeze futhizele laphana ke ukutshengisela isibhono lesiyana esokuthi uyarekhoda phela bese usithumezela. Siyabonga. Siyasikhangele ke okwamanje esivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump wakwele Melika uthi kajahanga kangako ukuthi ayenze isivumelwano lo Kim Jong-un wakwele North Korea. Abakholo lwe-Presbyterian kwele Cameroon bathi abantwana besikolo akade bethunjwe ngamalocacha lo mphathisikolo sebebibuyele emakhaya abo. Ye okwamanje ke sike sizwe ke ukuthi kwenzakalani kwele Melika.
Umnumzana Jeff Sessions umphathintambo ohlangothi lwe-Melika olubona ngezemithetho usetshiye umsebenzi kulandela ukucelwa kwakhe ngumongameli Donald Trump ukuthi ayenze lokho. UTrump ubekhonana ngokuthi uSessions kalasandla kokwenziwa ngumnumzana Robert Mueller ohlolisisa ukwenziwa nguTrump labanye bakhe ngesikhathi sokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016. Kucatshangelwa ukuthi ilizwe leRussia lancedisa uTrump ukuba anqobe kukhetho lukamongameli ngomnyaka lowo. UTrump uyakuphika konke lokhu. Kusenjalo uTrump uthi lokhe ezibambe esidukwini kulandela ukunqoba kwebandla lakhe kukhetho lokudinga amalunga edale le-Senate loba nje bakhe phansi kukhetho lokudinga amalunga edale le-House of Representatives okunqobe khona ibandla lama-Democrats.
This election marks the largest Senate gains for a president's party in a first midterm election since at least President Kennedy's in 1962.
Ukhetho lolu ngolokuqala ukuthi ibandla likamongameli lithole izihlalo eziningi kudale le-Senate kusukela ngesikhathi sikamongameli Kennedy ngomnyaka ka-1962.
Candidates who embraced our message of low taxes, low regulations, low crime, strong borders, and great judges excelled last night.
Kudale le-House of Representatives, ibandla lama-Republicans livimbe njalo ukuthi lihluthulelwe izihlalo eziningi. Abanye bethu abalandele ekade sikwethulela uZulu okuhambelana lemithetho ephansi uphungula ubugebengu lokuvimba abantu bokuza emngceleni baphumelele kukhetho olusanda kwenziwa. Ibandla lama-Democrats lithokoze okumangalisayo ngokunqoba kukhetho lokudinga amalunga edale le-House of Representatives. Unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela ibandla lama-Democrats kudaleleli uthi kumele wonke umuntu okusedaleleli adonse ndawonye ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe le-Melika.
We have a responsibility to find our common ground where we can, stand our ground where we can't.
Silomlando wokuthi sisebenze ndawonye njalo sizivikele nxa kudingakala lokho. Idale eliphethwe ngama-Democrats lizazama ukuthi abantu basebenze ndawonye.
A Democratic Congress will work for solutions that bring us together because we have all had enough of division.
Ingcweti kwezombusazwe unkosikazi Priscilla Mtonga Ndlovu uthi akumelanga uTrump atshele abantu ukuthi unqobile kukhetho olusanda kwenziwa kwele-Melika ngoba sokubusa ibandla lama-Democrats kudalele House of Representatives.
Nxa esithi uwinile yena eluze ama-seats amaningi ku-Congress utsho ngapha ku-Senate lapha wine khona i just pick the few. Ondliweyo kakhulu nguye ngoba nguye kade campaigner a sitting president, so udliwe uwina lokhu ngokwakhe.
uzokuyiwa phambili ke kuyahamba njani njengoba ke ama-Democrats ayiwo asezibambe esidukwini ku-House of Representatives?
Lokhu kuzanceda kakhulu ngoba i-government ye-America vele ifanele ukuthi iya-createle ukuthi ibe ne-checks and balance. So i-Congress yama-Democrats ngakhezi sebezaba nakho ukuthi bakhangele u-president bamtshene ukuthi hayi lapha uyalahleka lapha hayi hamba so. Senzele ukuthi kube le balance ama-Democrats lawa zizwe engabantu bevalwe phakathi kombuso lama-Republicans lawa zizwe bevalwe phakathi kombuso.
Ye, mase sikhangela nje kabanzi siyabona ukuthi omama baningi asebengene ku-Congress khona ngale. Kujoni konke lokho?
Omama bahlokozwe nguye umphathi welizwe. Umphathi welizwe kalanhlonipho labomama. Uyasithuka, uyasitshela esingakwaziyo, uyasibiza ngezitho. So omama bafuna ukuba bekhona, bazembamba ngeyabo indlela abakhona ukumbamba ngayo.
UTrump uthi kumele ibandla lama-Democrats lisebenze ngonanzelelo edalele House of Representatives ngoba lokhe elamazinyo okudlithiza nxa befisa ukulwisana laye.
Ye, okwamanje-ke sesingena kuhlandla elinye-ke lapho esikhangela khona ngokwenzakala kwele Zimbabwe ngezizalwane zeZimbabwe-ke ezijiyeneyo. Namhla-ke silo mfundisi uJosias Mdenda wokholo lwe-Methodist Church kulangale-ke eBinga.
Kunzima mhlakabamba eBinga, just like anybody eZimbabwe, izinto zinzima kakhulu. Intefo yezinto isikhomile, imali ayisalali, and again anybody else eZimbabwe, abantu beBinga they are hit hard. Joe wazi ukuthi ngale Binga vele abantu bahlezi njani. So kunzima kakhulu baba Dube.
So singathi nxa liphuma lisiyatshona abantu badlani njalo imali bayitholanga?
Imali akula lapho abayithola khona njalo okokudla yikho khonokho okuncane abakulimayo, kodwa vela kuyakwazi ukuthi imihlabathi yakhona ngale injani, ayishiyo eye-commercial farming ye-subsistence. So kunzima kakhulu.
Ye, akusilandisele sibili ukuthi lina alibancedisi yini abantu abaswelayo khona ngapha eBinga?
Siyaluthola ngabe uncedo lwakhona baba, ingabe kukhona lapho siyathola khona uncedo la sibili siyabanceda, kodwa kathe sakudla ukuthi ngaluthola ngabe uncedo.
Kodwa bayabuya yini abantu bezidinga uncedo khonapho?
Kakhulu bayabuya sibili bezidinga uncedo, and kutholakala ukuthi wena okumele unceda ula ncedo lwakhona, kunzimeke umuntu wonke phakathi kobunzima babo.
Manje ligcina libatshelana abantu?
Siphinda sibatshela abantu ukuthi be akulesi kakwenza kasibekezeli njengoba umumunje akulesi kakwenza. Kodwa tuba kukhulumeki lokhu ngoba ngingawukhayela isithweni zakhona abantu. Ukuthi umuntu ayethenga ikhukiweli nje $15 sure, i-2 liters, ayethenga ikhukiweli ithulele $20 indawo, ithukela ayethenga $5 $7 i-2 kg, kunzima bakithi. And i-transportation yeBinga abamabhizinesi labo bawonyelwe kunzima. And asazi Dube, asazi tembele enkosini kuphela.
Ye, kodwa nxa sikhangela ke pho abantu baphila ngani manje nxa kunje?
Bajobhajobha khonoko njengoba itshilo, ababelimile ukhula okuncane ukulitshana okukhona bajobhajobha. Abanye abahamba besebenzela ezindaweni bathole khonoko abakutholayo, bapheke amahewu badle. Ezinye izimuli balala ngabakuthi sibili umumbi okhazinyiweyo baze babanatha amanzi. Kodwa into enzima, impilo enzima.
Umfundisi Josias Mdenda ukwi-Methodist Church besixoxa laye esesiyansundu eBinga.
Ye, mahlabezulu lamhlanje ke silomunye futhi umculi esilaye khonapha akuthi sizwe ukuthi silobani. Sakubona mfowethu.
Yo, yebo, njani wena?
Ngiyaphila njani khonapha?
Ngiyaphila kakhulu, ngiyaphila kakhulu.
Ye, sixoxa lobani lapha?
Sixoxani wamule, ngisikhwele eKezi, ndiyena sengisithi maphika, kukhona indoda oseyitshele inyama langifunde khona isikole. Kwaze kwathi 1984, ngasuka ekhaya, ngashika indlela yeGoli.
Lapha ke mfowethu uzwakala ngani ni Soul Brothers eh? Uthi umculo lo. Lapha ke I title yengoma le ithwani njalo hlabela ngani umafutshana.
Ikhathi bang sibiyana Well, I think you won't get this in one moment to Osana and I. So, the mother can ask now who is yet taller than the first. But on Sunday, Jambe, and after that, we need to cut up every hour of the week.
Who's the way again? Good, okay. I was still to Uchon. Kuya fiwa lapha mzala eh
awu ngiyabonga ngiyabonga futhi kho like kudanga phela ngemizwa angangikhali ngiyembe lapho ngoba ngisanda wena into mangikhala kakhulu kakhulu kakhulu
ah
eh into mbengo sana awu phela into mbengo eyenze yakubini yini mkhana mbengo ngoba noma ikhathi tundu tundu cula nanti ayibona umuntu beyenze yakubini yini yini
Hayi kuyazwakala sibili mfowethu kodwa isikhathi iso esilo mhawu phela akuvalelise abalandeli bakho khonapho ye valelisa babo
support novela yona yikuthi esincane ngokuncane yebo kodwa ukuthi kuthe sihlale ngicinde likhulu anga kodwa ke bakuthi siyabonga kakhulu ukuthi abalaba sisaphethile akubeka basikhuthala
hayi mfowethu sidabule kakhulu ukuthi sitholele ithuba ukuthi sixoxe lawe ungadinwa lokusasa
nandabonga kakhulu ngibonga kakhulu
ye ngalifisa ukuthi phela lisizwe kolapha-ke kustudio 7 ukuthi nsuku zonke lisiphosele-ke amabizo enu isiphosele le nombolo wenzela ukuthi phela silixhume khonapha lapha elikhona libise-ke umculo sikholisene sibanele ye kunjalo ye singakalihlukani wothi sikhangele ebezikhokhela-ke indaba lamhlanje
kubhubha abantu abangamathumi amane lasikhombisa 47 engozini yomgwaqo kwele Zimbabwe. Abantu bakhala okumangalisayo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje oluyivalelisayo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube. Ngithi asihlanganeni ntambama. Bye bye.